Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lipuka njani zilukandaba hola mkela ngenjabulo emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ziku 6 Nhlangula 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, induna yeWange uNekatambe ulimele kakubi izolo engozini yemota ngemva kwensuku ezimbalwa kusanda kubhubha induna yeLupane uMabhikwa ngengozi efanayo. Umbiko okuthi umongameli Emmerson Mnangagwa engaba lakho ukukhetha umholi webutho uGeneral Valerio Sibanda ukuba ngumsekeli wakhe yamukelwa ngenjabulo ngabanye abebekuvuyo lezibra.
Umuntu ongelasico ngelangitsho lokho kade kwenze ukube azengihlukulu zabantu, ngalokho ke kubalulekile ukuthi kasale emile khona laphana.
Sihlaziya ukukhwezwa kweminyaka yamantombazana ukuthi engavunyelwa ngumthetho ukuya emacansini nxa eleminyaka ephansi kwelithumi lasithoba minwembili.
Sowathatha ngingakwazi ukuhamba ngakwazi ukubhala i-form 4-1 ngoba ngase ngizithwele. Abazali bami bahle bathi njani ngihambe ngiyenze ngiyelungise yami imuli.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Induna yeWange uNekatambe ulimele kakubi izolo engozini yemota ngemva kwensuku ezimbalwa kusanda kubhubha induna yeLupane uMabhikwa ngengozi efanayo. Ingozi le ibikwa yenzakale izolo duze le VID yeWange ngemva kokuba imota kaNekatambe inqikalane lenye enkulu. UNekatambe ubikwa ebesesibhedlela seWange Colliery izolo kodwa ezahanjiswa empilo kobulawayo lamuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa engakhetha umholi webutho umnumzana Valerio Sibanda ukuba ngumsekeli wakhe. Lokhu kuvezwe ngowake waba ngumphathintambo wezembiko umnumzana Jonathan Moyo enkundleni yokuxhumana eTwitter kunsukwana ezisanda kwedlula. UMoyo ubikwa ngabanengi elokhu elabantu abamtshela ukwenzakalayo kuhulumende. USibanda uyabe ezathatha isikhundla esathiwa ngumnumzana Kembo Muhadi owakhala la umsebenzi nyakenye ngemva kokuba evezelwe imfihlo zakhe zokuqoma abafazi abachadileyo zintatheli zindaba zephephandaba lobulembu elezimlife.com. Sixoxe lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra umnumzana Max Mkandla othi uSibanda engaba ngumsekeli kamongameli welizwe oqotho.
Ngibona ngazana umbono wakhe lapha uqondile sibili ngokupheleleyo laye umngameli kunye lalaba abamnika i-advice ebekhethe kuhle sibili. Nxa sikhangela ibandla lezipra kumbe iye lezapho onguyokhona sibili kathesi ongaba nguye umuntu ongakhuluma kuzwakale, umuntu ozisondeza ebantwini, umuntu ongathi ulandelwa ngabantu abaningi, nguye nalo ukhomanda uVP Valerio. But isikhathi sakhona ukuthi uSibanda ekhutshwe laphana as army commander asiso sikhathi sakhona lesi. Lapha simele sikhangele izizwe lezizwe ngumhlaba amazwe lamazwe, asikhangeleni namazwe, sikhangele udlame olukhona oludinga umbutho ukuthi uhlale useduzane. Indaba ye-Ukraine leyana kayipheli yodwa, indaba yemali leyana kumbe ngaphe singathi Northern Africa eyamakhulu ayipheli yodwa. Nxa sikhuluma ngamabutho elizwe sikhangela ukuthi ngubani onguye umqeqetshi kumbe ukhomanda walolo lizwe kumbe walowo mbutho, akukhangelwa inamba yabantu but kukhangelwa umbutho wona ngokwakuthi khona ngubani ophambi kombutho lowo. uValario angakhuluma kukhulumileyo kumba ngakhupho umbutho siyahlasela uyawina impi ewene ibattlefield kulezi zinto ezimbili lapho ezimele zinqotshwe the war on its own and then battlefield. So nxa ukhupha umuntu njengoValario ngibona ingazani iarmy yethu kumba umbutho wethu uyasala uweak. Umbutho weZimbabwe uyabusulingana nje sufaniswa lombutho weMalawi, Zambia, Namibia, Botswana. Even in South Africa, kayila mbutho ngama leZimbabwe. Kuyabe sokuzadlalela izitha zonke nje umhlobo wazo. IMozambique kumbe iTanzania kayila mbutho. Nxa sikhuphe uValario kuyasala sokule gap.
Manje ekubeni ngumsekeli kamongameli welizwe ubona ngani engenelisa na ukuthi akhokhele uZulu mathupha
ekumeleni abantu uValario ngibone angazani ngumuntu ongamela abantu ayisikho ukuthi umela umbutho kuphela asozemelele umbutho kodwa uye ekufundisweni lapha ngesikhathi sempi esokukhulula ilizwe leZimbabwe sikhupha emakhiweni wathena ukukhokhelela umbutho kodwa ke wakhula elokhu ekhuliswa ukuze efika kulesi sigaba kuyiso sona esabo lookout masuku uyena wayengemuva ngoba baningi kade bephambuka kwakhe lapha bakhona sibile kade bephambuka kwakhe kodwa ke ngalokho khathesi sinxa sikhangele jikelele nje ilizwe lethu kumbe epartini yezaphu kumbe kumbutho kaZipra bakhona abaretayile sibili laphana bengama-brigadiers abanye baseparliament laphana kodwa sikhuluma ngomsekeli welizwe the vice president of the country umuntu oqondile sibili ukuthi ebambe isikhundla lesiyana nguValario okuhluphayo yisikhathi isikhathi yiso esingasisi ukuthi ungamkhuphe embuthweni abantu sibili angabakhokhelela sibili njalo lesithunzi izipre eningi labantu abaningi bangamlandeli okuhluphayo yisikhathi esokuphuma embuthweni ukuthi kakhutshwe laphana ebekwa laphana kwelinye icele uthi ekhokhelele abantu jikelele ngumuntu ongelasico ongelangitsho lokho kade kwenze okubi aze ngihlukulu zabantu ngalokho-ke kubalulekile ukuthi kasale emile khona laphana embuthweni nxa isiyebantwini ye nge-desperation situation angahamba ekhokhelela ebe ngumsekeli kamngameli
alo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi ekuvuyo leZipra ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo lokhu sikudaba olufanayo kuleminye njalo imbiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa kafuni ukukhetha umnumzana Valerius Banda ngoba engelathemba lokuba labasekeli ababili abavela kubutho njengoba yibo abamphathisa ukugenqula uhulumende kamnumzana Robert Mugabe belakho ukumenza esifanayo kodwa uChiwenga ulandule ukuthi kulokungathembani kunkokheli yebandla leZANU PF lokuthi kulamaqhuku amabili abanga ubukhokheli ekhuluma emsakazweni weZBC ngolwesihlanu uChiwenga uthe akula muntu okhonza omunye ebandleni kodwa abantu bonke bakhonza ibandla ngesizwe amazwi kaChiwenga.
Let us reject the forces that divide us. There is no room for factionalism at any level in the party. I repeat, no factionalism in the party. We are one and we shall remain one. Our loyalty is not to individuals, but to the big agenda which is larger than us. That of the party and the people of Zimbabwe who are supreme. Factionalism is diversion from our founding principles. It opposes the unitary character of our leader, His Excellency, the President of Zimbabwe, and First Secretary and President of the ruling party, ZANU-PF, Comrade Dr. Emmerson Ambudzo Mnangagwa.
Lawo-ke ngamazwi omsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga. Kulesizalwane seZimbabwe esafela emgodini owenjiwa igolide eStilfontein kwele South Africa ngemva kokudingwa ngumndeni okwamaviki ambalwa. abanikazi bemigodi le abasebenza lomnumzana Mduduzi Moyo odabuka eGogwe babikwa bengavumi ukuba kube labantu abahlengwayo. Umoyo utshele umsakazo weStudio 7 ukuba kulabantu abaningi abasemgodini le eyachiwa ngabamhlophe ngenxa yokuthi kwakungasela nzuzo. Kusanda kukhutshwa emigodini le omunye odabuka eZimbabwe umnumzana Handsome Mathe ofele esibhedlela ngolwesihlanu kulandela ukugula kwakhe esemgodini okwenyanga ezimbalwa. Ukuze sizwe ukuningi ngalolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomoyo.
Umuntu lo wayesithi uyababhadalela irent ebathengele lokudla, so imali mina wayifakayo kimi wafaka 600 ku-akhawunti yami, yimali wayifakayo. Sekhona nantese ngimbuza mina uyenzi ukuthi ngoba uyenzi inyanga zonke lezi ebephansi ngoba manje usesibhedlela yagula serious, imali yakhe ikuphi? Wathi yena akasayazi imali le. Ngathi wayi manje uyenzi sumthumela komunye umuntu kungiwo wona wabangenisayo. Wathi usekudeni wasinikeza inamba zaloo baba, ubaba lo ngakhuluma laye, ngakhuluma loyenzi. Ngithe ngikhuluma loyenzi uyenzi wanjela ukuthi uyafa, so bebethunjiwe. Ngathi qina ube yindoda, ngiyabuya kusasa zokubona. Ngavukela emsebenzini nge-Saturday ekuseni ngafika ngacasisela abelungu bami ukuthi ngamtakasisa amadingambona, kodwa manje ukuthi awuyagula usesibhedlela. Ngacela basadinga imota, imota le yasicharja 1.8 sakhona kuyenale indawo ngoba sidlula ama-tool gate ayi-2 ubuhambe okuwumango onyanyana. Futhi sesifika esibhedlela ngoba sasifika ngabo-2 2:00 to 3:00 khona lapho sesifika safika sabachasisela ngoba wayesemtshintshe isibongo uyendu ngakomati, yena wayebhale Handsome Moyo yabo. So khona na safika sathi sidinga uHandsome Moyo basilayela salapha ade khona. Sesifika sathola onensi bafika basichasisela ukuthi uyendile mazinjani. Ngase ngikhuluma ukuthi uyendi umntakasiswami, bathi eze fike lapha yini. Ngasenzithi umuntu lo wayethunjiwe for inyanga ezingu-8 simdinga khona bemkhiphe izulu sikhuluma laye ukuthi akulesi sibhedlela. Sebasebesithi umuntu lo uthone ngabo-11 ngathi balamanga. Then sahlalahlala basinikeza impahla zakho umntakasiswami okuthiwa nguDumi. Bathi hayi mamncane impahla yize zikakanjani kulo, nasi ibhude lakhe, nasi i-t-shirt yakhe, nakama ingwane yakhe yikho. Sacela ukuthi sicela ukumbona ukuthi kube sure. Basibuza ukuthi nesibindi ngoba lingabantwana nezibindi zokuthi limbone lowo muntu ngoba ashiye i-1. Data sizake sibone umuntu etshonile, but namhlanje sizaqala ngoba sokusehlele efamily. Isikhathi lesiyivulela sigena samthola sibile nawenje etshonile.
Pho manje lizaluphatha njani udaba lolu, liyenzani khona manje?
Manje silapha eSoweto lapha sihlala khona, kusahlangana imali but imali ayikahlangani isashoda.
Hello ke ngumduduzi Moyo obexoxa ecingweni leStudio 7 eseStilfontein kwele South Africa. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa akwele South Africa. Ukukhwezwa kweminyaka yamantombazana ukuthi engavunyelwa ngumthetho ukuya emacansini nxa eleminyaka ephansi kwelithumi lasithoba minwe mbili kulakho ukuphathisa amantombazana amanengi agcina ezithola engaqedanga isikolo esephila nzima ngoba ezithwele esemancane. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Unkosikazi Bianca Dube ngomunye wabathakazelela okwenziwe lidale le-Constitutional Court elikhuphe iminyaka yokuba amankazana aye emacansini isuka kwelithumi lasithupha 16 isiya kwelithumi lasishiyagalombili 18. Wayenda ele minyaka elithumi lamane 14.
Mina ngazithwala ngile 15 years. Ngaba sengathi ngakwazi ukuhamba, ngakwazi ukubhala form 4-1 ngoba ngase ngizithwele. Abazali bami bahle bathi njani ngihambe ngiyenze yami, ngiyilungise yami imuli. And kwamphambanisa kakhulu ngoba akula imisebenzi engingakwanisi ukuyenza ikuba ngoski kumbe ukuthengisa amatamatisi engikwenzayo khathi sikuthengisa amatamatisi. Khathi singile 23 years ngilabantwana abayi-3 abantwana laba bafuna ukudla.
Uphinde wachasisa ubunzima abhekane labo.
Kuyaphambanisa kakhulu ngoba mina nginje ngangifuna ukuba ngu-teacher but ngenxa yokuthi ngazithwala ngincane asathi ngakwazi ukuthi amaphupha amafezeke ngoba ngase ngi-responsibility lami, ngase ngomntwana kumele ngimgcine, kumele ngimncede ukuthi akhule abe ngumuntu laye.
Baningi abakusimo esifanayo abakhulume nomsakazo weStudio 7 abethule okufanayo. Unkosikazi Plaxedis Moyo osebenza ngohlanganiso elilwa amalungelo abomama eMthonjeni Women's Forum uthi akulunganga ukwendisa abantwanyana.
Abantwana bebesendiswa bebancane. Kwesinye isikhathi umntwana eyabevele engakafikisi le 18, but ngenxa yokuthi kulomthetho naloyo ukuthi as long esedlule i-16 and above ngihlukuluze kakhulu nxa sikhangela indaba zemacansi.
Lokhu kusekelwe ngumfundisi Bendlovu ohlala koBulawayo.
Ikakhulu amankazana, iningi labo kuminyaka eqanjwayo babona silingana okusuka kube nzima ukuthi abanye obabazibambe bagcine bekhombile.
Osebenza nabantwana abashada bebancane unkosikazi Bongiwe Dube uthi kuningi okuhlupha amankazana ashada isakhula.
Inkinga ebangela ukushada kwabantwana besasebancane bengakafiki esigabeni kumbe ngithi ku-age elungileyo kumbe eqondileyo ukuthi bashade ibangela izinto eziningi abahlangana lazo emagumeni abo. Okunye kusuka kube imithetho ezinkonzweni ezihlulekeneyo.
Igqwetha elilwela ilungelo loluntu uMnumzana Machumana Ncube uthi kulomthetho owawuphambana lesisekelo sombuso welizwe osuguquliwe isinqumo se-Constitutional Court. Uncube uthi idayela ephalamende sekumele libumbe umthetho ozanqabela ukwenda kwabantwana abangamankazana. Uncube uthi amapolisa kumele abophe abaza kuphula umthetho.
Owenzakeleyo ukuthi i-Constitutional Court has invalidated umthetho lo, i-criminal law obusehlisa i-definition yomntwana ukuthi ngole 16 and below, yathi akube ngole 18 and below. Oso kuzakwenzakala kusho ukuthi iParliament sofuza ukuthi ebuyele ihlala phansi ilungise kasha lomthetho ukwenzela ukuthi uhambelane lesinqumo se-Constitutional Court. Njalo kuzakwenzakala ukuthi umthetho lo uzakwenza ukuthi abaningi babotshwe labo abathanda ukuthi bathandane bayemacansini labantwana abangaphansi kwe-18 years.
Akwaziwa ukuba abantu bazalandela okuthulwe lidayi le-Constitutional Court kumbe bazaqhubekela phambili belobola abantwana abangamankazana abasakhulayo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi sokulenani eliphezulu elabesifazane kakhulu amantombazana abalethela endlini koBulawayo. Leli phephandaba lithi kulezizathu ezimbalwa ezingaba zibangela lokhu. Iphephandaba lobulembi ele-News Hawks lilodaba lokuthi onke wachada lonkosikazi Grace Mugabe, umnumzana Stanley Gorereza ubhubhile izolo. UGorereza loGrace Mugabe balendodana uRussell. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Sipho 7 isakazi omuhle, ngiyabingelela nje ihlobo bonke nje labasakazi abathandekayo ukuthi kini lonke mahlaba ezulu. Hayi seyize leyindlela ngiyezwa abafowethu osibuti osisi bathi votelani sisi. Hashi, omunye nomunye kazibonele imandla angalikhetha, akunamuntu okhethela umuntu. Mina nami ngiyazithandelela mibandla. Hashi, ingabe usingenisa lapha esibhogeni sikhanyele. Ah maye Wesimeni, asuku siye ezambe siyadlala ibhora. Namhla singumzambiyeni. Kanti kufanele ukuthi nxa sidlalile ibhora ngobudliwe kumbe uwinile uphenduke uze ekhaya. Wena wahlobo umzambiyeni. Uhlobo ngusisi namhlanje liphezu kuphundla kodwa unguvice wemandebeleni wamavoti. Awujoborawo lo esimuzwa ikhuluma nsuku mihla le mihla ethi uvice president ubizi. Kazikaze simuzwe ekhuluma ngawe Wesimeni. Why lingaboni? Why lingakhangeli? Bonani ngisule inhliziyo langamehlo okubona lokulalela libone ukuthi siyasetshenziswa thina abantu besiNdebeleni. Awukhona okankomo, ukhona umthwakazi. Phakathi kwamabandla amabili asiboneni ibandla elingana asikhulile. Lathi sizimele singamaNdebele njengaboni. Malema labazimele endaweni yabo eLimpopo bazimele ngomhlobo wabo. Lathi asizimeleni singayengwa ukuthi kuthiwa iZimbabwe. iZimbabwe yikhona isibangelizwe siyambothela. Asikhulile. Simeni, simiseni, simphakamiseni okaNkomo. Njoba sebuyile setsheni, hamba ngomoya kahambi nje. Hamba ngomoya, balingakwazi. Tshela ukuzitshela bafowethu elikhona emazweni la khona apha lami ngikhuluma nje eseBotswana. Ngiyakhuluma kodwa ngithi, hathi amboni kunomehluko, inyoka inyoka. Abafuna izikhundla, ibandla livushwayo lapho idala sibekile sabona kanje ukuthi livusa ibandla likaMgadi. G40 igcwele lapho kuSisi. Yibo abakhokhelayo, yibo abazambekela umthetho. Ingeke liyithole ikhonomi lapha, ngiyala mina ngabetha. Vumani, madoda, vumani mawasakazi.
Zanibonani, zanibonani bantu bakithi njani ngezindawo, ngezindawo. Ah, kodwa elizweni lakithi asikakuboni. Laphana sisezokubona okunye ukukhulu okudlula lokwesikubonayo. As long ilizwe libuswa ngo-Dunderhead laba abangayazi lutho, abangazi ukuhlukaza u-any no-you. U-Dunderhead laba abafana nomnankagola labochiwenka labo. Elizweni lakithi sisezobona ihlazo elingakaze libonakale. Abantu basezobona okunye lapha. As long sekuqalile ubona imfundo siphelile. Imfundo ezikolweni iqiniso abantwana besikolo kabafundi. Abantwana bethu kabafundi ezikolo la. As long okunye abantu bekubona kuluka kubuya kancane kancane. Imfundo yabantwana iphelile manje. Buka ukuthi inkomo ziphele kanjani emakhaya la. Izana uPF iqeda inkomo emakhaya. Abantu fonke iningi abantu ngabayanga. Kusela benkomo kabukhontroleki. Abantu bazozobona ihlazo laphana elizweni lakithi. Ihlazo lingakaze liyenzakale sisi. Abantu bazaze befisa uMgabe, bethi uMgabe wayengcono ngendlela okwenzakala ngakhona. Hayi lokhu sekudlulile lokhu. Lokhu seku-out of order okamnankagwa lokhu. Seku-out of order. Ilizwe lakithi selikwelinye izinga. Ubuyaza. Awungitshele nje ukuthi uma uvala amakhumbi, hayi kodwa lokhu kwabumnankagwa lokhu, hayi lokhu sesizokubona okunye elizweni lakithi. Umuntu opheleleyo ovala amakhumbi ukuthi amakhumbi omphakathi, into yomphakathi eletha into transport yakhe ezibiza ngopresident, hayi kodwa sesizokubona ezibakuneqiniso. Laphana sesizokubona okunye lapha, okunye nanku kusemehlweni abantu, abantwana ngabasafundi. Mfundi iphelile eZimbabwe.
Sanibonani, sanibonani basakazi bobaba Studio 7 nabalaleli bakhona. Ngingathanda nje ukuthi ngisacela kuyisicelo sokuthi kuyokutholakale umuntu or i-interview umuntu wezek or kutholakale umuntu okhulumela i-Yellow Submarine 666 azosicacisela kahle ngokubhalisela ukuvota ukuthi kuqale kuvulwa nini kuvalwa nini. Athina abanye abaningi asinalo ulwazi ukuthi kuvuliwe kumbe kuvaliwe ukubhalisela ukuvota. Nje umuntu ozokwenza isicacisela nje lin-interview ukuthi hayi kuvulwa isikhathi esingakovalwa ngalesi sikhathi sokuvala ukuthi hayi makusakwazi ukubhalisela ukuvota. Isicelo sami nje ma-Yellow Submarine amahle kakhulu, ngiyacela impela siye siceqeshwe kule nto le khonapho esishoda khona. Kubuye kule nto yokuthunjwa kwabantu eZimbabwe le nje i-DNA nje yezani. Ma usakhumbula nje okemikala banengabi okemikala ngabothi eli 2000 banengabi kuzofika manje nje abantu nje abadisaphi abanye nje abavelanga nje asazi nje asiyakuzwala. Kodwa-ke akukho okungagcini, yonke into inesiphetho sayo. Ngiyacela impela especially kulokho kwezekhi bebisenzele kanjalo komkhaya. Igama uSifa Sdube, lifane Dandala PS66 # 41 ibongile kuleyo daba.
Sanibonani basakazi beStudio 7 nabalaleli bonke. Nine lesethulela indaba ezimnandi, indaba zeqiniso ezingafanelanga ukuthi ugawule nawe uyakhuluma. Ugawule kafithanga ukukhuluma kuStudio 7. Umuntu olamanga lo, abantu bezana iqiniso abalithanda ngikwazi banjani. Mina ngakwathi ngingena lapho wathi after 100 days ilizwe liyazelima. Echesithi ilizwe liyabezelifika. Nangu ugawule ukuthi uItayi wacatshiswa umbuso kaMgadi. Kala nhloni nxa ekhipha amazwi anjalo. Ayekuphi ngaleso sikhathi? Ayekuphi amapholisa ngaleso sikhathi? Anti izinto ezasetshenziswa amapholisa iZANU-PF. Namhlanje uMoblessing nangu ucatshile. iZANU-PF iyafakazi. Bayafakazi amapholisa bathi uMoblessing ucatshiswe yi-boyfriend yakhe. Wayedla imali i-boyfriend. Hhayi ngapha amapholisa uMoblessing esedliwe imali. Esedla imali. So lo mfana waqala kibi ukuyabatshela isitori sona leso yini besifakazi. Anti uyabona ukuthi umfana lo wasetshenziswa ngamapholisa. Ubona becatshile amapholisa. Wathatha uMoblessing wamfaka emoto ten one gama police. Agua Zaga Ludum of Blessing Lapa Conea Reta Umbabula. Avam Viz, seven carriers, seven to the Zanapier. When a Kaulu Fagas, the civil Fagas in Jaro Kaulu Studio 7, Uspoil Studio 7. Avant to Lapa Babula, Lavan to Mande Bill and Lapa Viva Chigel, MD when Viva Kuma Bill. Chigel is Zuba, Vigil, Cotine Bill. We have Fagas, a Pesco, which you and Alapocon, Babula is the soap of his Gibella Bill, Umbuso Nanga Kona. Uyabulala kawudlali ayikuphi opposition othi yona yiyo eyenza izinto ithemba ukuthi kugcinwe iparty yena yayingaphi khonapho ligcibela abantu emathabeleleni kumbe lawe nguwagcibela abantu sikhathele ngani lina abantu bezanu pf ngokubulala abantu aleke esicolweni unkulunkulu uzolitshaya ngosovu bantu bezanu pf one day yikho libona leli zwe lilehlula lingaze lizameni kuyala izulu liyaphakama imtandazo ethi iyaphenduka sikhathele ngani nabantu bezanu pf libulala abantu kabuhlonkanga lize lithumba umntu ongumfazi hayi zanu shuwa hayi hayi unkulunkulu shuwa uzongenela kuphela
bonani sabonani sabonani basazi ba-56 sabomuhle esinikazo yinhle kakhulu esibili hayi sakubona sibili ningahlala isinika njaloni nje singaisakazi okhuluma ngesilimenmanzwa egomoza esihlalekisayo siyakuthaya nalamiziwamdala
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika kulezi nsuku sokuhlala kulezehlakalo zokudutshulwa kwabantu abaningi ngemibhobho ebukhali ethengiselwa uZulu Mahlayana. Kumaviki amabili adluleyo kulosakhulayo ongena esikolo sabantwana abancane wabadubula wabulala abedlula amathumi amabili. Kwaqhubeka ngensuku ezilandelayo kusiba lezehlakalo ezifanayo. Kanti kuyini okwenzakalayo kwele Melika? Ukuhlaziya lolu daba siqoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Tim Moringai, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabona mina kathesi ngangithwaso kule problem mental conditions abantu abaningi ngoba kule pressure sivela kusigaba ekade kule COVID khona and abantu behlezi ekhaya and then kathesi siphuma khonapho ngangithwa amafutha ayadula, everything is expensive and the imisebenzi ayibhadali comparative le cost of living. So ngibona ngangithwa i-pressure emuntwini kaNkuluNkulu hayi is too much.
Bakhona abanye abathi okubangela ukuthi kube lodlakela lona lolu ukuthi imbobho itholakala lula, kumele kungani kuyaqiniswa imithetho. Wena ukubona njani?
Into esupha khonapho mnumzana ukuthi siyabona ukuthi abantu ma bekhashwa ukuthi baye esishotheni bangama-17, 18 years old. So lingaqinisa ama-laws ona lawa aza-affecta lawo amabutho elizwe lonke. Yikho engikubonayo mina.
Kodwa nxa sikhangele ezinye izehlakalo siyabona ukubana kungani kulobandlululo abantu abathiwa ngama-extremist kumbe labo abazithi bamhlophe kakhulu abafuna abensundu, babona ngani abensundu izitha ezizabathathela imisebenzi zibathathele yonke into. Ukubona njani?
Yeah, leyo nto vele iyahlupha ngoba sibona lapha eAmerica sidila ngento ngezitha zona lezi ezithiwa i-racism. But singahamba all over the world kulama classism, lama tribalism, lani. So mina ngibona ngathiwa indaba ekhona lapha is the economic sector, ukuthi abantu bayasebesaba ukuthi abantu abansundu bangangena sebebaningi bazabathathela izimali zabo that they think they deserve. But leyo ndaba ayisoze ikwaniseke I think in our lifetime ngoba kuzahlala kule nkinga yona leyo ukuthi abanye bathi thina simhlophe kakhulu, so yinto esiqinileyo, yinto esi-right khonapho. So into leyo iyahlupha.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringai isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Hayi izulukani ndaba isikhathi savumi ukuba siqhubeke sonke. Olivalelisayo igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.